izilwanda lamhla ke sikhangela konoku kwenzakala ke kobulawayo siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibili okunye okumangalisayo siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhalane omkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wesikhatshana umnumzana Dinashe Kambarami yena akade bambe isikhundla sika meya umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokho akwenziwa ngakuhle siyabona njalo lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi baba Nyathi siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gift
ye so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu lokuxoxozela okuthize umbono wakho mengaphi
amakhansela la akhona kobulawayo kathesi into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo yebo kambe bakhethwa kuma constituencies kuma wards lapha bakhona kodwa idolobha leli nelama ratepayers afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa bathole ama services abawabhadalelayo gakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi
singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela kuyalungiswa njani udaba lolo
abantu ababakhethelanga ukuthi besuleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke
pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka njalo nxa sikhangele sibili udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi
kwenye indlela ziningi okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani icommission kuyini abaza kuthi kwenziwe njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo
singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo yikho ela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakala
uyabona Gift into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo yikuzihlonipha yena yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki ikakhulu amadolobha okufanele kuthina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangcozi efana lale uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha nginje so angilandaba lo town clerk angimazi angilandaba lokuningi okungabe kusenzakala ngaphakathi engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo hasho ukuthi bese mpongubona sokudalwa into edala ingxabangxoza lokungahlaleki kwedorobha mina kuyini ratepayer
ye sifakele-ke awukugcina khonapho-ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili
okufanele kwenziwe amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona
ngithatheleli thuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho sixoxa khona lezakhamizi ezishiyeneyo zakobulawayo tiyani indlebe lizizwele.